amapolisa e-law and order eBulawayo Central basikile emzini wami bengidinga basica umama ogcine umzwami bambuza ukuthi ngingabe ngingaphi wabazisa ukuthi akanalwazi lokuthi ngingaphi njalo bacela iy'ncingo zami ze-cellphone wathi yena akazazi basebemcela ucingo lwami le-landline wathi akakwazi basebesuka bathe kusuka abe-law and order kwabuya amapholisa aweZRP behlomile labo bebuza leyo mbuzo wabalandulela ukuthi akakwazi ukuthi ngingaphi yena usemzini wami ukuthi akline njalo yena emzini wami akalandanga ukwazi ukuthi ngenzani ulande uzodinga imali yokuthi agcine imuli zakhe.
Uhulumende uthi amasosha ahamba echaya abantu edubula abantu kasomasosha akhe izigebengu ezitshontshe amayunifomu amasosha lemibhobho lithini ngaleyo mbiko?
Kuyagida ingqondo ukuzwa umbiko njalo uvela kuhulumende ngoba umbuzo wokuqala ngokuthi sonke siyazi kuleli lizwe akulula ukuthi umuntu abe nombhobho onjenge-AK-47 njalo amasosha uma ephuma emabharakini bale mbhobho yabo ehlala ku-amari so lawo masosha okuthiwa batshontshe iy'gqoko zamasosha batshontsha lo mbhobho bangene njani ku-amari ye-ami bathatha leyo mbhobho ngoba lo lalo ophuma ethunywa ukuthi ayedudu ayedubula abantu uyaloba phansi inombolo zombhobho yabegede le mbumbulu azabe ezisebenzisa njengoba kunjalo sizwe isikhulumi uCharles Jaramba wamapholisa ebika lowo mbiko umbuzo omkhulu ngokuthi amapholisa ngumsebenzi wabo wokubopha laba bantu okwenze ukuthi bangabe babopha laba bantu yikuyini so thina lapho singena njani ukuthi kuntshontshiwe lawo mayunifomu amasosha.